Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle siyahlangana kweza kusihlwa ngolwesine mhlaka 25 inkwenkwezi 2023. Igama ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Amazwe eAfrika namuhla ebenanza iAfrica Day okulusuku lapho kwabunjwa khona umanyano weOrganization of African Unity. Osubizwa ngokuthi African Union. Izakhamizi zeMpumalanga Phase 4 eWange sezilenyanga ezinhlanu zingelamanzi ahlanzekileyo kulandela ukuvalwa kwawo ngabeZimbabwe National Water Authority izinwa ngenxa yesikwelede sikamasipala. Abakubandla le-TCCC bathi imihlangano yabo e-Consensus Candidate Selection iphazanyiswa ngabezomvikela bebambisane labebandla le-ZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amazwe eAfrika namuhla ebenanza iAfrica Day okulusuku lapho kwabunjwa khona umanyano weOrganization of African Unity osubizwa ngokuthi African Union. Lumanyano wabunjwa zinkokheli zamazwe ayengamashumi amathathu 30 ayesethole uzibuse ngo-1963. EZimbabwe abantu abanengi bebengagqize qhakala ngalolu suku besithi akulalutho lokuthakazelela ngoba behlupheka kanti lamazwe eAfrika lawo engabambananga. Kubika uEzra Chisa Sibanda.
Umanyano we-OAU sineminyaka engamathuma esithupha 60 years wabunjwa ngenhloso yokuphathisa amazwe ayelokhu ephansi kombuso wabakhuquluzi benotho noncindezelo lwabamhlophe. Kwathi ngokukhululeka kwe-South Africa elaba lilizwe lokugcina ukuthola inkululeko wasuqhubeka ukukhuthaza ukusebenzela intuthuko, ukuqinisa budlelwane balamazwe kwezokuthengiselana, ukubambana kwabensundu, ukulondoloza amalungelo oluntu lokuncedisana kuhlupha amazwe la ahlala lazo kulelizwekazi. Osobizwa ngokuthi yi-African Union. Ugogo Rosinyati sakamizi sakoBulawayo yena ke uthi African Union iyazehlulekela.
Akula kubambana, siyancindezelana njalo siyahlukumeza nabanye. Kuhlala abantwana egoli ngathi bathi bayacutshwa kunjani njalo. Lena lo khangele kuthiwa ngomapeni uthi kabaphendi kwabanye ngababapromise ukuthi babafaka amathala. Kambe kungabe kuyimpilo yona le yikho kuthiwa yikubambana na kwama-Afrika. Sicotshana thina. I-Afrika banina le. Besebritain khona labantwana be-Afrika. Ngale futhi bafike bahlukuluzwe manje abantwana bayaphindela ngayo.
Umkhokeli webandla lezaphu uMnumzana Sibongile Nkomo uthi lumanyano wawungunjwe ngenjongo enhle kodwa abantu be-Afrika abakhululekanga ngitshelwa kancane ikakhulu eZimbabwe.
Ubuhlungu umnotho wethu lamhla uyathathwa, uthathwa ngamaChina, uthathwa iwo wonke umhlaba thina abanikazithi ezingayidliyo inotho ye-Afrika.
Ibandla le-Citizen Coalition for Change, i-TCCC, ithi lolu suku luqakathekile njengoba lukhuthazana umanyano wezwekazi le-Afrika. UMnumzana Keith Ostalo Siziba yisikhulumeli saleli bandla.
Thina sithakazelela ilanga ke le-Afrika yonke jikelele kodwa silokunanzelela ukubana ke into eqakathekileyo e-Afrika ikubana abantu bemanyane lokubana silungisise ke udaba lokubana ke e-Afrika kube lobukhokheli obuvela ebantwini.
Umnumzana Innocent Dibale okhokhela ibandla le-Economic Freedom Fighters EFF eZimbabwe uthi ke ingxenye ayikhitshwe i-Afrika ibe lelizwe elilodwa njengeMelika.
Sifuna i-Afrika ebambeneyo, sifuni Afrika engelabandlululo, sifuni Afrika engaboni any African as a foreigner anywhere in Africa.
Umnumzana Mabutho Moyo lilunga le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF uthi sokwesikhathi izwekazi le-Afrika liqine lizenzele izinqumo zalo zodwa.
I-Afrika isikhathi sokuthi ibe nelizwi entweni esiphathelane lempumelelo yayo, singazange sibuze kwamanye amazwe, kumele sizidecidele sodwa.
Inkokheli zomdabu ziyalisola leli langa, zithi alincedi lutho. Induna inqamene Gwanda uChief Mathema ngomunye ochothoza lolu suku.
Ongimbamba kubi ukuthi ucross out eSouth Africa yathatha isipha uyabuza ipassport. Ngathanda ukuya eZambia ngiyabuza ipassport. Khonokhana yikho kwenza iSouth Africa ingani iqamuqamukile kakhulu.
Ingwethu ecubungulayo ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi uZulu uzathakazelela lolu suku nxa i-Afrika isisenzela into yonke njalo isimanyene okoqotho.
I-Afrika de kayitsho lutho ebantwini base-Afrika ngaphandle kokuthi kuze kuphele izimpi, kuphele ubuyanga, kuphele indlala, kuphele ukubuswa kabi kwe-Afrika, kuphele i-tribalism, kuphele i-corruption.
Bobulawayo nakwezinye indawo zelizwe bebembalwa abantu abananzi lolu suku ngokupheka ukudla kwesintu nokugqoka impahla zomdabu. Ineni lithi ngeke linaze ilanga le-Africa Day ngoba inkokheli eziningi zalamazwe zigcwele inkohlakalo, uncindezelo, ukuhlukumeza uZulu, ungananzi amalungelo oluntu, kungenambuso okhululekileyo kwamanye awo. Ngiyimele Studio 7, igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Izakhamizi zeMpumalanga Phase 4 eWange zihlaba umkhosi ngodubo lokuswela amanzi ahlanzekileyo kulandela ukuvalwa kwawo ngozibandlela ngabeZimbabwe National Water Authority iZinwa ngenxa yesikwelede sikamasipala weWange Local Board. IZinwa ithi isikwelede lesi ngesezigidi phose ezingamachumi amane eZimbabwe i-38 million Zimbabwean dollars. Unokuthi abadlamini usipha lolu daba.
Abathwele nzima kakhulu ngalolu hlupho ngabesifazana labantwana abayibo abahamba umango omude besiyadinga lawa manzi ngemigqomo emachibini anathela inyamazana zasendle njalo alobulembu bengcekeza. Unkosikazi Lenziwe Nyoni oyisakhamuzi saseMpumalanga uthi sebebanjwa ngamandla ukukha amanzi echibini elivame ukufela izinanakazana zonke.
Imanzi akade afika DCM January.
Amanzi aqale ukuhlupha lonyaka ngozibandlela. Sathi sebesivalile amanzi saqala ukukha emfuleni ayabe ngcolile ngoba kuyafela izinyamazana. Ayanuka njalo.
Esinye njalo isakhamuzi sakuleli lokitshi, umnumzana Enoch Phiri uthi bona benza ukucongolozela ezimpompini ezivuzayo njalo ezile Rusi, esithi kunje bahlalele evalweni besasabela umkhuhlane ofana lowe cholera osibhahile ilizwe lonke.
But nokuthi lawana awasimatha ngekhoyo, siyasebenzisa wona lawa khona ngcolile. Siyabe sinatha kuphela kunjalo, siyabulawa ngumkhuhlane.
Unkosikazi Bekezela Mukomba laye uthi kasazi isizathu esenza amanzi avalwa.
Amanzi angikhona nje lapho ke ndingafika lani bethu kenye ukuthi sikunjani ngaba ke nhlonze. Lesiphomo ukukha kuphela kunje abantu abakhipheka amanzi.
Usodolobho wakule indawo umnumzana Ncobile Mabhena uthi okwenzeka eMpumalanga Phase 4 kulusizi ngoba bengabantu abangelacala kuyikulwa nje kwekhansili yeWange Local Board labeZinwa.
Siyazi nje ukuthi nxa idlovu ezimbili zisilwa batichani bobunjani obusafayo. This is what is happening. Abantu beFase 4 for us ngabantu ama innocent. Into mele ilungiswe lapha is between ubudlelwano beZinwa leCouncil.
Isikhulumeli seZinwa unkosikazi Majori Munyonga uqina ngelokuthi lesi sikwerede kumele sibhadalwe andubana kukhumiswane umlotha.
The water connection has been disconnected.
Yikho sesivalela amanzi. iCouncil isikoroda 38 million. Kodwa bengabhadala sizabavulela.
Ukufuthelana kweZinwa leCouncil yeWange kubika kwaqala kudala lapho iZinwa eyathatha khona umsebenzi wokutholisa uZulu amanzi kuba manisipala elizweni jikelele ngomnyaka ka-2007 isiqondisa ukusetshenziswa kwempompi ezidonsa amanzi iwathela ematankeni amanzi amakhulu. Umanisipala abesewadonsela ezindlini zabantu abamele babe yibo ababhadalela imithelo yokuwathola lokusebenzisa ekupheleni kwenyanga. Lokhu kwenzakala ngesikhathi eleZimbabwe libhekane lodubo lokuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo egoqela ikholera endaweni eziningi zelizwe evame ukutholakala endaweni ezingahlanzekanga ngenxa yokuswelakala kwamanzi. Ingcwethi ezicubungula ezenhlalakahle kaZulu zithi kuyadanisa ukubona lokhu kusenzakala lanxa eleZimbabwe lasayina isivumelwano samazwe omhlaba ese-UN Human Rights Council ngokuphathelane lamalungelo okutholakala kwamanzi. Isisekelo sombuso welizwe ngaphansi kwesigaba sika section 77 sikubeka sobala ukuthi kululungelo lomuntu wonke ukuthi atholiswe lula amanzi ahlanzekileyo. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginguNokuthaba Dlamini.
Abibandla le-CCC bathi imihlangano yabo e-Consensus Candidate Selection iphazanyiswa ngabanakanelwa ukuba ngabezomvikela bebambisane labebandla le-ZANU-PF. Bathi imihlangano le iphazanyiswe e-Wange, e-Lupane, e-Mguza, Plumtree, Chinoyi, Shamva lezinye indawo lapho abadinga khona abazabamela kukhetho oluzayo. Loba kunjalo, ibandla leli lithi selibatholile abazalimela kukhetho oluza kwenziwa ngoNtulikazi kumbe ngoNcwabakazi. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyathi, yena obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Sehlulekile njalo ukukhuluma lomnumzana Nick Mangwana, umabhalane wohlangothi lukahulumende olubona ngokwethula kwemibiko kanye lomphathi ntambo ogatsha lolu unkosikazi Monica Mutswangwa. Umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda owebandla le-CCC uthi abaphazamisa imihlangano le ngabadlelana lebandla elibusayo.
Iqiniso ukuthi iZanu PF yethukile uma sibona into zethu zonke zilungile, but kulamapholisa lamasiyayo la ukuthiwa yifazi nabantu abazama ukudiliza zonke izinto. Okwamanje asifuni ukukhuluma okuningi, sisacubungula, sizabuya sizetshela abantu ukuthi kanti ngobani abahamba besihlasela lapha nalaphaya. Ngoba into enkulu ukuthi singabambi inhla ngekhanda singakabi lobufakazi. Abantu bayakuthi, what evidence do we have? Okwamanje sizasebenzisa amacinga okuthi singabona abantu abenza njalo, sizakwenza ukuthi sibabambe manqamu, sibabophe ngemchilo lencingo, sihambe labo emapholiseni, singabafakanga isandla. Ngoba into ehluphayo, abantu sebejayele ukuphunga ukuhlukumeza abantu bethukile. Ngalokhu kwethuka kwabo sibona ngani akusoze kubancede, ngoba abantu sebeZimbabwe sebehluphekile athi ukufa kungasikokufa yikuphi.
Ye baba mafasa, ngathi ke amapholisa lakhuluma labo yini njengoba lokhu phela kufuna abazomthetho phela?
Sizasebenza lamapholisa, amapholisa amaningi alungile njalo asifuni ukuthi sigcobe amapholisa wonke ukuthi awalunganga. Sizasebenza lamapholisa, sisebenze lamanye amasotsha, sisebenze lamanye amasiyayo okwakhathesi. Bazabanjwa ngoba sebedunge abantu bonke, abantu bayahlupheka. Amasotsha ahala mali, amapholisa ahala mali, amasiyayo ahala mali. Yikho amanye amasotsha lamapholisa lamasotsha azababamba ngoba into abayenzayo bayahlukumeza ibandla labantu. Awukuningi sizabuya sesitshela abantu ukuthi ngobani izigangi, ngobani abahlukumeza abantu, ngobani abachitha imihlangano yethu. Siyakwazi, sizabuya labo sebebotshiwe, ngoba lamapholisa lamasota lama-CIO amanye lawo ayafunga ukuthi bazababamba kwamanje.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lelunga le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule.
Into ekhulunywa yilaba abantu be-CCC ukuthi imihlangano yabo iyaphanjaniswa, hhayi akusiqiniso lelo. Iqiniso yokuthi abantu laba bavele bona abakukhulumayo akusiqiniso, bavele bagijimisa ukukhuluma amanga bele njongo yabo yokuthi inhlelo zabo zihambe. Bancedise bachumayele ivangeli lelo lokuthi bona bayavalelwa phandle, imihlangano yabo iyaphanjaniswa ukuze labo abayibo baba ama-anglers abo abazwe bese kusebenzisa khonokho even ngemva kokhetho. Ukuthi nxa sebekhala bethi ha ukhetho lwalungakhululekanga, kungakafiki ukhetho sasingavunyelwa. Ngoba kathesi nxa ukhangela Gibbs, mfuna ukutshela abantu laba bayabhizi bayabhotabhota bayenza imihlangano bakhululekile even khona ngale ngaphandle emaphandleni ngale bakhululekile bazenzela imisebenzi imihlangano yabo bekhululekile santando
kodwa bengakhuluma nje kuphela babagawule kungela lutho nje umuntu aphonga ukuthi ifolohlo
angikwazi ukuthi abakufunayo ke kade sekuyini ukwedlula khona okwabakutholayo isikhathi senesabalaso ukuthi bazikhankasela bazenzele umathanda nje akula muntu obaphambanisayo ngitsho oloyedwa kanye kuloku kukhala kwabo kuvela ngapi kuyatshengisa ukuthi kuloku ganga abantu abaqhuba uhlelo lokuganga asitheni thina sesilanda ukhetho asikhulumeni ngento ezikhona akula muntu ophambaniswa umuntu akula muntu abantu abaphanjaniswayo la ngamanga wodwa lawa abakhulumayo and akusoze kubancedise khonokho ngoba kuvele kathi bakutshela bani ongaboniyo phansi kuground abantu bakhangele phela abantu bayababona yonke into abayenzayo abantu bakhangele nxa besenza imisebenzi yabo abantu bayabe bakhangele bona bazikhankasele kuphela badinga usekelo kuphela bengajoni bekhuluma into ezingayisizo ezikhona phansi kuground
umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu PF Wezivela kwamanye amazwe uZulu waseAmerica izolo ubenanza ukudlula komnyaka owodwa lokhe kwenzakala isihluku sokudutshulwa kwabantwana besikolo seUvalde esigabeni seTexas lapho kwabulawa khona abantu abangamashumi amabili lanye 21 esethula umbiko ophathelane laleli langa esesigodlweni sakhe eseWhite House eWashington DC umongameli Joe Biden uqinise inkuthazo yakhe yokuthi elemelika kumele lithathe amanyathelo aqinileyo ukumelana lodubo lwemibhobho ekhafula inhlamvu eziningi isikhathi sinye eyiyo esetshenziswa ukubulala abantu abaningi ngesikhathi esifitshane. Abalandeli bomculo we-rock emhlabeni jikelele bebesethula amazwi okuhlonipha umculi obelodumo uTina Turner obhubhe izolo eseleminyaka edlula amashumi ayisishiyagalombili 83 ngemva kokugula okwesikhathi eside. UTina Turner obesaziwa njengendlovukazi kumdumo we-rock ebizwa ngokuthi the Queen of Rock and Roll ubhubhele emzini wakhe eSwitzerland lapho akade esehlala khona. Abibandla elibusayo lezanu PF leliphikisayo ele-CCC bajikelana aqatha phezu kokuchabalala kwedola leZimbabwe osokulethele uZulu ubunzima obumangalisayo. Intengo yezinto phose zonke ikhwele ngesilinganiso esesabekayo kuliviki kulandela ukuwa kwedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lelemelika. Emkambo wensitha idola lemelika elilodwa selithengwa ngamadola eZimbabwe edlula inkulungwane ezine 4,000 kusiya phezulu. Ibandla le-CCC lithi lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende weZANU-PF usehlulekile ngakho kumele abantu bamsuse kukhetho oluzayo. Kodwa abezanu PF bathi umnotho udilizwa izitha ngabomo. Sixoxele lunga lezanu PF kobulawayo umnumzana Admire Maskati lo umnumzana Tim Moringai owebandla le-CCC eMelika onguye osungula lingxoxo.
Siyabona ukuthi ama-majors esasikhuluma ngawo ayekhulunywa ngu-VP wethu uBithi ukuthi ama-austerity measures asetshenziswa yizanu akasebenzi ngoba intabazi ama-indicators abawasebenzisayo are politically wrong in the first place. So akathesi sesibona iZimbabwean bond isiwa like what is going on akathesi intengo sezihamba phezulu and the value of it has gone bad.
Mnumzana Masikati uyazizwela lapha kuthiwa umnotho uyadilika ngoba inhlelo zebandla lenu elezanu PF kazisebenzi.
Mina ngakusho ukuthi when it comes to into yemkhulumo sengifuna ukuthi abantu babonisane babambisane bahlale phansi endaweni bahambe ibambisene indlela. I don't think that it's in the same path, which is people are not working in the same direction. Maybe the PCR, maybe the PCR, maybe we are trying to build the nation. So that is the only thing that is not here for now is in the world. We are always in a political mood. It is the way to achieve political mood after elections in the end of the year, which is the year to do. So I think we are going to be here for now.
Uhulumende Moringai uthi wenza konke akwenelisayo ukulungisisa umnotho. Siyimbone njalo kuviki edluleyo susa iduty kwezinye izinto ikakhulu ezimqoka uZulu angazithenga kwamanye amazwe. Awuboni kuphathisa yini lokho?
Hayi, into esiphayo kuzinto ezinjalo is like awukwanisi ukufaka ibandage ezilondeni esingathiwa si-deep. Ama-measures akumele afakwe yizanu government ngoba yibo abakhokhelayo kathesi. Bekumele kube transparency in accountability. First sabona nge-gold mafia leyana ukuthi ama-precious minerals wonke elizwe lonke ayakuphi and athengiswa njani and how much in quantity and kubuya malini. So that's an example in one area. Singahamba in another area enjenge tourism, kubuya malini and kuphuma malini and how much is being retained in Zimbabwe. So singafaka wona lawo two examples ukuthi ku-tourism asikwazi ukuthi i-accountability kume njani and then sihambe ku-gold mafia layo yasesichasisela yabeke egcekeni ukuthi hayi kule something engahambi kuhle in terms of governance ngebandla lezanu PF.
Naso mnumzana Masikati kuthiwa udaba lwenkohlakalo i-corruption yiyo kakhulu ebulala umnotho. Ivelela ngakuhulumende webandla lakho, uyamuza ukhuluma ngendaba eke yahlupha elokhu ihlupha e-gold mafia.
One thing with my brother is most politically because the government is the people. And if you say Zanu PF is corrupt, Zanu PF is not a vehicle for corruption. Because there is a lot of individuals who think they can't have particularly corruption. You talk about the local authorities that run towns and cities where the MDC is dominant. Corruption is rife. If you talk about the gold mafia when it comes to economic revenue, because the world is being run by mafia. We can talk about the scenario of cartel in Mexico running the economy in North America. It's worth $1.2 billion. And we're talking about equal to mafia. And one thing that maybe my brothers from the opposition are missing is when we won an election as an OPS, we moved away from politics and focused on nation development. Yet when we are still stuck on the political front. So in as far as can be seen, one nation with one goal driving to build the nation.
Naso Moringai uyamuza uMasikati uthi inkohlakalo ibuzwa kini njengabantu be-CCC. Umzwile khuluma ngamakhansili eliwakhokhelayo.
Into eqakathekileyo kumele sibekwazi ukuthi how i-administration of our city councils ukuthi ahamba njani. I-city council ukuthi ize ithole izimali ezibhewayo ngama-taxpayers is a government run by ZANU PF. There are 7 offices before it goes to the mayor and the city council board to ukuthi bafake izimali eziyabe zivela vele kuzinawa water rates, ama-taxes abhadalwayo. They come through the Ministry of Local Government. Yona ehedwa nguMinister July Moyo. Minister July Moyo represents ZANU PF. So yena ngokwakhe singathi ngu-godfather odistributa izimali zona lezi ezihamba kuma-council.
Mnumzana Masikati, nxa sikhangela isimo somnotho sibi kakhulu, abantu abaningi bayahlupheka. Galiboni lokho kuliphazamisa yini kukhetho njengoba sokusele inyanga ezimbalwa nje?
I would simply say, the economic situation is bad, yes, but the Zimbabweans are not suffering compared to other countries world over, even in Africa.
Umnumzana Admaya Maskati, ngwebandla lezano PF, ubexoxa endawonye lomnumzana Tim Moringai, owebandla le Triple C eMelika.
The Voice of America.
Esinye isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana, umnumzana Thulani Moyo, waqhamuka isandla esemsebenzini, uthi uphakathi kwabunzima obukhulu emizameni yokuthi athole inhlawulo yokulimalela emsebenzini kumqatshi wakhe, kanti njalo uthi usephila nzima ngoba kasenelisi ukwenza imisebenzi enzima. Umqondisi Dube uyalandisa.
Umoyo wayesebenza enkampanini yokuchaya isitina eKalahari Bricks, lapho athi aqumeka khona isandla ngesikhathi egesa umtshina emsebenzini kule inkampani. Kodwa uthi waxoshwa kabuhlungu emsebenzini ngowayemqhatshile odabuka kwele China.
Umtshina lo wangikhatha isandla, ngangiklina, ngumuntu wayiklina kule msebenzi uklina imtshina. So kwasekusiba yimistiki ngabe ngibona seyiqamukele njani kubona singasela sandla. So into yangibona khonapho ngithethe ngiqamukele umtshayina wabe ngiqhathe futhi mbengumsecurity. Ngithe ngikhethe ukuthi mbengumsecurity wabe siqhayisa ukuthi mbengintshontshela emsebenzini ngivulula amathaya emota.
Umoyo usephila nzima njalo udinga indlela udaba lolu lungaphethwa ngendlela emsuthisayo. Uthi lesandla esaqumekayo lokhe kuze kube lanamuhla engakasitholi.
Isandla kasikho ngoba ngathi ngisiye esibhedlela sengisiyadingisisa ukuthi njengoba engafuni ukumbhadala, ngicela ukuthi ngibone isandla sengifuna ukubuyela ekhaya. So udokotela ngathi ngifike eMarina, udokotela omkhulu nguye esibhedlela, wabe ngitshela ukuthi bona ababonanga isandla, kwabiswa babona ingane kuphela ibuya ingalasandla. Wasemphendule sithi kungangcono ngihambe ngiyebuza umchayina ukuthi isandla kwasisangani.
Ngenxa yokuswela isandla, umoyo uthi impilo elukhulu okwakhathesi ayiphila ngokuthengisa amagabha otshwala ahamba ewadobha emabhawa.
Umuntu ophila nzima phila ngokudobha amagabha amambodlela, so into ukuthi ngiphila ngazo. Ngithola ngizivula esitaradeni lapha abantu ngibone ngisebengazi ngoba vele ngihlala emabhawa, ngizama ukumelela umuntu nxa inatha ilahle imbodlela, ngidobha imbodlela. So ngiphila ngokuthengisa iscrapping, yinto engiphila ngayo. So ngicela uncedo sibili.
Isihlobo sikamoyo umnumzana Mzwakhe Moyo uthi bafuna ukubona udaba lolu lusiye emaphethelweni ngendlela esuthisiyayo njalo ngokusemthethweni.
Hayi, amaChina akhona akhanya ukuthi abayemncindezela indaba yakhona ukuthi ukulimala ngabakwazi ukuthi ulimale njani ngoba bebengamqhatshanga. Yinto ezisizwe sobuhlungu kakhulu yona leyo.
Kulabe ezimbabho abahlala eHabron abafana lo mnumzana Thulani Moyo Mageza abazama ukuphathisa umoyo ngodaba lwakhe.
Ngase ngingenela ekuthengi ngithi ngimsiza ngokuthi hayi mfowethu, nxa kuyekuthi wena njoba kukhanya ngani impilo lapha sisala sokunzima, ngingakusiza mina ukuthi hayi ngikuhambise ekhaya, ngimithe wonke amakhosti wakho ukuthi uhambe ekhaya uyeqala impilo entsha usekhaya. Wasekhanya undoda ube ngakadeni ube seselethemba lokuthi engxenye ngenye indlela kungagcina kumlunyele.
Unkosikazi Nomsa Nkomo oqula libizwa ngokuthi Dorcas elingaphansi kwensonto ye-Seventh Day Adventist uthi bayazama ukuphathisa lapha nalaphana ngokufana lokudla kodwa bathi akweneli.
Okwakathesi kala okokudla kalani kalani, samsiza njengeDorcas omama igrupu yeDorcas ye-Seventh Day Adventist, yikho esazama khona ukumsiza. Sabona ukuthi usizo lwethu lweDorcas alumusi ndawo ngoba isikhwama sethu seDorcas sisesesincane.
Umoyo waphanyeka udaba lwakhe kuofisi yomeli weZimbabwe eBotswana, yona eyaloba incwadi lobela ugatsha olubona indaba zezisebenzi ukuthi umoyo athole usizo ngaphansi kohlelo lwe-cash compensation. Kodwa ugatsha olubona izisebenzi lusalinde impumela yodaba lukamoyo oluphanyekwe kugatsha lwe-Department of Labor. Udaba lukamoyo kanye lwayemqhatshile lukhalelwe ukungena emthethwandaba ngayonale iviki. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo, iqembu le-Highlanders libe ngutshikilo panqa 0-0 lele Dynamo semdlalweni we-Premier Soccer League, kwathi iwange yatshaya i-Herentals nge-2-1. Kwanele olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.